Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngena ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNhlangula 2024 ngoKip Stove. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi kulabantu okumele bejeziswe abaphehla udlakela eZimbabwe.
Ngathatha problem noma democracy adinge lawo either babu muntu o energetic or phoenix debate umongameli abuye with more fire.
Kwenziwa ingxoxo mpikiswano yokhetho lukamongameli eMelika etshiye abaningi bebambe owangaphansi.
Bekuhazwa imithi ema-blackboarding okungazwisisekiyo, so sagcina sesidingisisa ukuthi kuyenzakalani ababalisiwe sesabe ukufundisa.
UNdopha uvalisa ngci isikolo eMatebele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi kuzabotshwa bonke abafuna ukubuyela ubudlongodlongo eZimbabwe. Embikweni oyethulele uZulu namhla, uMnumzana John Pert Muswere, umphathintambo obona ngezokwethulwa kwemibiko lendaba zekhaya, uthe baziwa abafuna ukuba kube lokuxozela elizweni. Abaphikisayo bathi uMuswere kakhulumi iqiniso ngoba iZimbabwe ayisela kulandela imithetho elondoloza ilungelo likaZulu. Kusanda kubotshwa amalunga ebandla eliphikisayo LCCC ayithakazelela usuku lwabatsha olwe-International Youth Day.
The Voice of America, VOA.
Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden loMnumzana Donald Trump badibane kungxoxo mpikiswano eqoqwe ngumsakazo we-CNN khonapha kwele Melika izolo kusihlwa, lapho ababili laba baphoselane amazwi aqatha bechothozana ngase bekwenzela uZulu labaza kwenza bangakhethwa nguZulu ngolwezi. Kubika uDabo Kancube.
Ababili laba bakhulume ngendaba eziqakathekileyo kuzizalwane zeMelika okuzindaba ezilakho ukuphathisa imikhankaso yabo yokhetho oluzayo. Enye yendaba lezi ngeyomnotho lokukhuphuka kwentengo yempahla. UTrump usihlasele uBiden ngodaba lolo.
He inherited almost no inflation and it stayed that way for 14 months.
Wathola kungela kukhwela kwentengo, kwahlala kunjalo okwenyanga ezilitshumi lane. Kodwa intengo yempahla yaqala ukukhwela okumangalisayo ngoba basebenzisa imali angathi ngabantu abangaziyo abakwenzayo, vele abazi ukuthi benzani. Nguye umongameli owehluleke ukwedlula bonke.
UBiden yena uthe uTrump nguye owachiya ebilize umnotho welizwe.
His economy, he rewarded the wealthy. He had the largest tax cut in American history, $2 trillion.
Ngesikhathi sakhe wayekethisa kwabanothileyo kuphela, wabakhiphela imithelo eminingi kakhulu okungakaze kwenzakale eMelika. Imithelo le yafika ku $2 trillion. Ngesikhathi sakhe abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi, inani labangasebenziyo lakhuphuka kakhulu.
Olunye udaba okukhulunywe ngalo ngolokahulumende wentando kaZulu eMelika kulandela ukuhlaselwa kwesigodlo seCongress eseCapitol Hill ngabasekeli bakaTrump abephikisana lempumela yokhetho lomnyaka ka-2021. Ebuzwa ngokuthi uzakwamukela na impumela yokhetho nxa enganqotshwa, uTrump kaphendulanga lo mbuzo waze waphindwa njalo wasephendula esithi,
if it's a fair and legal and good election, absolutely. I would have much rather accepted these.
Nxa ukhetho luqhutshwe kuhle kulandelwa umthetho, ngingamukela impumela. Kodwa inkohlakalo, ukuntshontshwa kokhetho, lokunye okuningi-ningi, yikho okwangenza ngaphikisa okwaphuma kukhetho olwedluleyo. Nxa kungaqhubeka kunjalo, ngingase ngikhulume lentatheli zindaba kungakedluli iviki.
UBiden kulolu daba uthe uTrump uvele ngumuntu ongafuni ukuvuma ukunqotshwa.
None of your claims have any merit, state or local, none. But you continue to provoke this lie.
Imithetho ndaba yonke yathi konke owakutshoyo akusiloqiniso. Kodwa uqhubekela phambili ukhuluma amanga la awukuthi ukhetho lwantshontshwa. Akulabufakazi bakho konke lokho. Kodwa angiboni ukuvuma lokho ngoba wajayela ukukhonona kuphela. Awuvumi vele ukunqotshwa.
Olandela ezombusazwe zeMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe umnumzana Dan Moyo uthi uBiden uyitshaye ekhaleni esithi uTrump bengaphenduli imibuzo.
UTrump walili ukuthi aphendule straight, wakhekeleza wathi ma kuthi ukhetho lu-free and fair then ngizovuma, but that's not an answer ngoba even ukhetho luka-2020 wafayila ama-court cases angazayingaka adlula over maybe 90 or to 100. Wonke ama-court case lawa adimene ukuthi uTrump wadliwa ngo-2020. So yinto I think ama-Americans okumele bayiqakathekise kakhulu ukuthi ngumuntu onjani lo esidila laye la.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Thabang Nare uthi uBiden ubengela amandla okuyikho kulakho ukuphazamisa umkhankaso wakhe.
Into ebekhona nje ukuthi kade kukhangani umongameli okhona uJoe Biden kade ngizwa kuhle ngokungezwa kuhle kakhe kwezinye indawo luthe qalisa kade ngazwakali ukuthi indlela uTrump aqine ngayo ikwethusela abantu and bathi izinto eziningi kade zikhuluma kade zingamanga kodwa kade kukhanya elamandla. Of course yazi ukuthi eminyakeni uleminyaka emfutshwane odlule kaBiden lobe le 78 uBiden le 81.
Umnumzana Tim Muringai olandela ezombusazwe njalo ehlala eMelika uthi okudanisayo ukuthi bobabili sebeluphele.
Sibona ngathi sokule problem lapha sibone abantu angathi asebekhulile abakade bedebate and uPresident Joe Biden kakhanyanga kuhle namhla. So I think that is not also a problem yama-Democrats ukuthi adinge lawo either afake umuntu o-energetic or next debate umongameli abuye with more fire.
Abezindaba abe-Reuters babika ukuthi abavoti abayisilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5% abakakhethi ukuthi bazavotela bani njalo balakho ukuvotela uzangena kukhetho engowesithathu kumbe ukungavoti. UTrump loBiden bakhangelelwe ukuhlangana njalo kungxoxompikiswano yesibili eyiyo njalo eyokugcina ngompandula. Ukhetho lukamongameli weMelika luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguTabo Kancube.
Babalisi sebebaleke esikolo eGwanda South ngenxa katikoloshe odlwengula abesifazana. Kulezikolo ezinye ezimbili ezivalwe lonyaka lonyakenye esigabeni lesi ngenxa yabondopha. Kulamapolopita athi sebekhiphile undopha esikolo lesi loba ezinye izakhamizi zilokuthandabuza. Ake sizwe ukuthi uAlbert Mncube usethuleleni ngodaba lolu.
Isikolo seMpire Primary School sivalwe ngeviki ephelileyo ngemva kokuba ababalisi bebalekele undofa oqhwalileyo ngolwesithathu kuleviki amaprofethi enkonzo yeJohane Masowe ahambe kulesi sikolo ukuyakhupha undofa, kodwa abanye abantu basele bethandabuza ngokukhithwa kwalundofa. Kubikwa ukuba amapostola amkhiphile undofa lwemhalibhe ku-Ward 20 obethwalisa ababalisi abesifazana amagabha avuzayo. Lo ndofa odale ukuthi ababalisi abahlanu bafulathele lesi sikolo kumaviki amabili adlulileyo okwenze kwavolwa nci isikolo lesi. Umgcinisihlalo wekomiti yabazali besikolo seMpire umnumzana Tshepiso Moyo uthi sesiside isikhathi bengalala ababalisi
bekuhazwa imithi ema-blackboardini okungazwisisekiyo so sagcina sesidingisisa ukuthi kuyenzakalani ababalisi sebesesaba ukufundisa.
La mazwi agcizelelwe ngukhansela kawa-20 Mnumzana Joram Dlovu.
Kuthiwa ebusuku lapha kuyabe kuhlatshelwa ingoma yesizwe i-national anthem. Kuthiwa kulento inyoka ekhona lapha esikolo. Okunye inyoka leyana iyaphenduka kwesikhathi ibe ngumuntu. Ingaba ngumuntu siyifuna abafazi.
NgoLwesithathu abaprofeti bebandla leJohan Masowa ababili batheleke esikolo lesi lapha bafike bakhipha izinto ezingaqedakaliyo ezibalisa inyawo zofudu lezekhankha ebezibotshelwe ngamalembu abomvu kwasekubotshwa ngamanqonqo. UNkosikazi Thando Mawuba wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi kuvamile ukuthi izikolo zivalwe kulomhlubulo ngenxa yabondofa kodwa waphinda wathi kukhona okunuka santungwana ngokukhethwa kwandofa wempaya.
Ngicabanga ukuthi isehlakalo sesithathu kundawo yethu le isehlakalo esinjalo sake senzakala kwesinye isikolo esisendaweni zemanani.
Ukhansela uNdlovu laye ufune ukuzwisisa ukuthi kambe kungaba ngundofa na lo okhethiweyo.
Ubangalo kuthe kule inyoka uthi kule muka inyamazana. I thought thina sizabona izinto lezo asizibonanga.
Omunye wabaprofethi laba umnumzana Talent Moyo uthi umsebenzi wabo uqotho.
Zizinoyita mhlonga baba into eyenza umuthi unowotshintsha umuthi uyaphenduka mlungatimimani uphakathi kwabantu kana achinotora umayesi athatha ayinkotora ilinyoka akahambi ethatha kuyinyoka yona utora uyimhlonga uthatha kungumuthi.
Abaprofethi laba bacele ukuhlawulwa ngamakhulu ayisithupha amadola emelika $600 ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu nabaphathi bezikolo esabelweni lesi. Izikolo ezivalisa iGwagwe kanye leKhozi eGwanda North nezinye ezike zavalwa ngenxa yabondofa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiyisempaya eMkhalipe ngingu-Albert Ncube.
Uhulumende weZimbabwe usehlolisisa indlela zokuphawula imali etholakalakala ebulenjini be-internet ukuthiwa yi-cryptocurrency ukuze ebumbe imithetho yokwenqabela amasela kanye lokuphathisa amalecaja lokunye. Kule mizamo njalo yokuba imali le isetshenziswe ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe ukuzasekela imali zakwamanye amazwe kanye leZimbabwe Gold kumbe iZig, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje imali le isetshenziswa ngabanye abantu okungekho emthethweni eZimbabwe. Kulabanye abantu abathi abakwazi ukuthi imali le isetshenziswa njani. Osebenzelana lebhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe njalo ngusomabhizinisi omkhulu koBulawayo, umnumzana Busisa Moyo uchaza kabanzi ngokusetshenziswa kwemali le. Lapha ukhuluma ezimele.
I-cryptocurrency abantu bayithandela ukuthi kayisiyonto ekontrolwa nguhulumende kumbe umende yenelele ukuyifikela ngenxa yokuthi kuyabe kuyikhompyutha. I-alternative abantu abalayo ukuthi bagcine izimali zabo kuma-cryptocurrencies.
Umoyo uyaphambili exwayisa uZulu ngokungenzeka ekuthengeni lokuthengiseni imali le lokuthi uhulumende ukhangelelwe ufaka imithetho yokuvikela uZulu ekusetshenzisweni kwayo.
Njengezinye izinto nje, inkomo uyayithenga nge-$500 inkomo, ukugcina nxa usuthi ufisa ukuyithengisa uthole abantu sebesithi i-market rate inkomo uyithenge nge-500 kodwa isiyi-320. La i-crypto injalo.
Umnumzana Tapiwa Matarise onomkambo wokuthenga lokuthengisa imali koBulawayo uchaza ngahlangana lakho emsebenzini wakhe.
We deal with ama cryptocurrencies, forex trading, lezi njalo, ama bitcoins, USDT, those are some of the cryptocurrencies that we're looking at. Atreseki ama transfers angkhona. IZig le crypto currently, there's no way that the Zig, or should I say cryptocurrency, is affecting the Zig currency.
Imali le isebenza loba ungaphi komhlaba. Osakhulayo Marshall Ndweni uthi kasebenzi kunkampani kodwa uphila ngokuthenga lokuthengisa imali ebulenjini be-internet.
Uyisebenzisa anyway, whether use Africa, Asia, Europe, ngokunjalo uyayisebenzisa, i-acceptable ebantwini abaningi. Isizathu sikhona isi-cryptocurrency asivikeli. Labantu abakwanisa ukuskema bethi balayo bona bengelayo, ngoba abanye bathi balala ulwazi lokuthi isebenza njani bengelalwazi lwangkhona.
Othenga athengisa izilimo edolobheni lakobulawa unkosazana Doreen Zilemane uthi imali leyo izaphilisa ibhizinisi labo.
Xa umuntu ele Bitcoin kasebenzeki layo ngoba abanye babehamba ngezimoto bafuna ukuthenga masinyane abantu bahlala bejahidi ifuna ama-businessmen abangena maybe kuma-warehouse bethenga izinto ezibhulki. Not us vendors, to us vendors, ile isekutheneni kakhulu.
Bakhona abalahlekelwa imali ngemva kokuthenga ama-cryptocurrencies. Unkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla ngomunye wabo.
Akuzange kwangisebenzela. Umuntu wayijoyinisile wanilayela e-certain trading school. Uhamba kuleyo trading school uzafundiswa ukuthi uyabhenka imali engaka. Kodwa engakutsho ngaleyo mali ukuthi ekugcineni ngazibona senduze imali engange-200 USD.
Ohlaziya ezombusazwe lezomnotho omnumzana Engelstone Sokhulu ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi kube le mithetho efakwayo emayelana lemali le evikela uZulu.
Uhlupho olusuka lube luningi khona ukuthi kugcwele ogulufa namamenemene akhona kuspace sona leso ese-cryptocurrency.
Iningi labantu lithi udaba lwemali yama-cryptocurrency alizwisisi, ngakho-ke abazihluphi ngakho ngoba bafuna idola lemelika balibambe ezandleni hathi ku-internet. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Ugwalo oluveza ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni besiwa kwezinye indawo lapho abasetshenziswa njengezigqili khona lujulile njalo luveza imizamo yokwenqabela lokhu emazweni lezigabeni ezilikhulu lamachumi ayisichiyangalombili lasichiyangalombili 188 agoqela elemelika, uchasisa umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken. Okweminyaka edlula engamachumi amabili ugwalo lolu luqoqe njalo lwamumatha indlela udaba lolu olulokhe luvusa ngayo ikhanda, lwaveza ukuphumelela kanye lemigoqo ekulwisaneni lalo, njalo lwaletha indlela ezimqoka zokwenqabela ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni ngenjongo yokuthi bayigqilazwa. Lanxa ukuthwalwa lokugqilazwa kwabantu kungekutsha, abadala leli cala baqhubeka bethutsha lamaqhinga amatsha. Ugwalo lolu luka-2024 luhlolisisa ngokujulile leyo ukusetshenziswa kwenkundla zebulenjini kudaba lolu, kusho umnumzana Blinken. Emhlabeni jikelele amaqembu enza lokhu aqopha njalo aqhatshe abantu laba esebenzisa inkundla zebulenjini yezokuxhumana ezigoqela lezo lapho kulabantu abadinga abangathandana labo lalapho kulemidlalo yebulenjini. Abadala leli cala bemukela imali ye-crypto njalo benza kube nzima ukuthi imisebenzi yabo ibonakale lokuthi kucace ukuthi basebenzela kuwaphi ama ngesikhathi esiningi abenza lokhu bagcina bencenge abantu abafuna ukubagqilaza ukuthi bephatheke kunhlelo ezingekho emthethweni ebulenjini. Inkundla zokuxhumana ebulenjini zingagcizelela ukuthi okucatshangelwa ukuthi bengagqilazwa ngobani kusiya ngobulili babo, umhlobo wabo, uhlanga lwabo lokuthi banothile kumbe bampofu, kuxwayisa umnumzana Blinken. Njengamanga asejwayelekile awokuthi abathwalwa ngokungekho emthethweni ngesizathu sokuyagqilazwa ngabesifazana lamantombazana, lokhu kubangela ukuthi umphakathi, iziphathamandla labangagqilazwa bengananzeleli ukuthi uhlupho lolu luyenzakala khonapho khonapho. Ngasikhathi sinye umbiko walonyaka utshengisa indlela ubuciko bebulenjini obungasetshenziswa ngabo uveza lokumisa ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni ngesizathu sokubagqilaza njalo kujeziswe abenza lokhu, kuqhubeka umnumzana Blinken. Inhlanganiso ezizimeleyo labalwela ilungelo loluntu bahlanganisa amakhanda ukuthi bebumbe njalo besebenzise imitshina yebulenjini yalezi nsuku egoqela owe-artificial intelligence ukuthi ithungathe imkhondo yabadala leli cala, njalo lo manyano wenhlanganiso ezizimeleyo labamankampani emitshina yalezi nsuku balungisa imitshina yokufundisa abantu ukuthi benanzelele indlela uhlupho lolu oluthutsha ngazo lamaqhinga ehlukeneyo. Lokhu kubangela ukuthi uhulumende labakhankasela ukwenqabela lokho bebone njalo babelane ulwazi lokuqeda loluhlupho lokuthi abadala lelicala bajeziswe. Inhlanganiso ezizimeleyo ziphakathi kokwabela abantu abangadibana laloluhlupho imitshina ebafundisa ngamalungelo abo, imali okufanele bayihole, lemfanelo zabo okumele beziphiwe yilabo abafuna ukubaqhatsha. Eminye imitshina yebulenjini inika izisebenzi ithuba lokuthi zilobe phansi njalo zibike ezihlangana lakho nxa kuyikuthi ziyagqilazwa. Umnumzana Blinken ugqibe ngokuthi ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni luhlupho olungeke lwaqedwa lilizwe elilodwa lingaphathiswa. Sokufanele sisebenze ngamandla ayi labohulumende kuphela kodwa labazimeleyo abalwela ilungelo loluntu, inhlanganiso ezehlukeneyo, izakhamizi labaphepha ekugqilazweni, bona abazwisisayo ngesimo salolu hlupho lokuthi kungalwisana lalo njani.
Lapha lizwe imibono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America eWashington. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, njani khona ngapho? Thina siyaphila. Hayi, umsebenzi wenu eliwenzayo mkhulu kakhulu, muhle. Inyuzi zeZimbabwe zisizwa zonke. Okhulumayo ngumelusi enkayinothi ngapha engwalaji.
Sanibona Studio 7, njani? Ngiyabingelela mthokazi. Okwenziwa igovernment yeZimbabwe kubuhlungu kakhulu. Inendezela ama-opposition party bayabotshwa kancisha amabhili kodwa batshontshi bezimali kaathanasa phandle lawo i-creativayo basihambela nje free ngenxa yokuthi imali ezitshontshwayo nayo iyakwazi iyazidla nayo ulisipela. Angiyazi eZimbabwe inkosi yami sekukhululeka ma kutheni. Singabantu nje siyaxotshwa njengezinja, siyathukwa, yonke into nje iyayenzeka phezu kwempilo zamazimbabweni. Akanandaba nje namazimbabweni, nendaba nje nokutshontsha imali yaseZimbabwe. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga konke lokhu kuzophela. Ubuhlungu esibuzwayo kuzojinja kuye kithi.
Yebo, linjani ku-Studio 7. Ngibingelela zonke inkokheli ze-Studio 7 ezisibisela inkulumo ezimnandi, lasethuleka into ezimnandi zihlobo zami. So lapha mina ngithi ngombono wami, ngiyezwa lapha kuyakhulunywa lapha kuthiwa khona uhulumende ukuthi ufuna abamaleveli lawo ukupasa ukuthi bezobhalisa isipholisa. So njani ilizwe leli labayanga abangafundanga abame ku-grade 7 ngobuningi? Bona abayanga, bona ngabakabani? So abantwana nxa beqhathwa, abaqhathwe bonke, kungabi lokuthi lo fanele abe yipholisa. Kambe ngoba namapholisa ayilizwe lonke leli, kati okunye kakukho, kati akuthanyelwa, kati akucenzwa, kati akugredi mgwaqo, kati akuphekwa amatshwala bebegeza izikali. Ake lizame nje ukuthi nxa uthiwa kuyaqhathwa elizweni, abantwana bonke beqhathwe kube yimisebenzi. Lathi thina zalukazi lathi sithole ipensheni yethu, anti sigugile sisebenzele ilizwe isipheni lathi.
Linjani lonke balandeli be-Studio 7, linjani wonke abasakazi othungamela inkomo, wonke nje abasakazi be-Studio 7 nabalaleli bakho. Mina ngilo mbuzo balaleli, Kusemthethweni na ukuthi imoto ezithwala amabele zibe zibuya zizodeliver ebusuku na? Njalo futhi ugovernment imoto lezo ezivisa amabele kumele abantu bebhadale ama-$2 $2 ngemva kwalokho bebuye bezophiwa amagalana amabili. Ake lingitshele ukuthi kuliqiniso elinganani lokho kuyabe kusenziwa ugovernment kumbe ngamasela wona la ngaphansi abe setshontsha amabele bebhadalise labadala ama-$2 $2 bethatha ama-$2 bezifakele ezikhwameni zabo. Lo mbuzo kulokhu Studio 7 eke sifuzele kuyo ugovernment ukuthi kwenzakalani kulokhu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Was a Friday kule viki zihamba lo mculi we house uSilent Dube. You know, ozibiza ngegama lokuthi Double Beat babirwa emculweni. Lo mculi udabuka eGwanda kodwa ucula eSouth Africa. Nange xoxa lo mntu kameli komo weStudio 7.
Baby Rumele, Bana Lokesi, Baby Rumele, Bana Lokesi, Baby Rumele, Bana Lokesi, Baby Rumele, Bana Lokesi, Bana DJ.
Salubonani, salubonani benke zihlobo zami. Ya, mina ngisuka endaweni ekuthiwa kusePelele eGwanda. Lo mculo sale ngo-2021. Sale emculweni okwamanje sesinama-album Africa 4.
Ngifisile, ngakokoza, ngambulela, ngazela.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sitholakala e-Oliveni ePitori. Umculo yethu itholakala ku okwamanje sayi-upload ku-YouTube. So inamba esitholakala kuzo zithi 0684180095.
Abalandeli ubatshiyela wapha mazwi?
Kunjalo njengoba sisendimeni kanje besingakucela ebantwini ukuthi abantu abathanda imiculo yethu support yabo nayo ikhule kithi nathi sitholakale actually emshadweni emaphathini singabambisana nabo kakhulu sibancedise ngalozi ngolwazi lolo sinalo sound system sinayo ekhaya siyafika kuzo zonke indawo.
Thank you. lelo ke lijaha leGwandersfake kunangale ke eGwanda Reserve umfoka Silent Dube. Siyabonga kakhulu, siqhubela uhlelo lethu olubaliza ngenjabulo ngumthembo sidembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.